impilo yathi impilo esiveze isifiso sabantu yebo yebo ingcwe zombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xawulalela abe-Israyeli labo bathi bacunula ukuthi iHamasi yabasukela abe-Hamasi labo bathi hashi i-Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalema yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo ngakho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jini ngoba kulemithetho elawula izinto emhlabeni jini engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama osesikubona sokusenzakala empini leyo yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.